Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidalele High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso ngoqo.
Ibandla le-ZANU-PF liphakathi ngokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kuleti bandla ku-MTC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuchiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi. Yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi ucothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela enkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuthiwa nguZiyambi Ziyambi, kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activator i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion. U-Anton Kubey izitatimente ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency. Sesingathola uma kuyikuthi kwenzakale lokhu soku abantu bezanu sebesiyagide enkantolo, ngoba i-politician ma ikhuluma okokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma okumobilayiza nokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwa i-political leadership kuyaphuma. So ngibona ngazathi okuthiwa nguZiyambi yiyo i-political belief yezanu. Then okuthiwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary, so bekufuza ukuthi etholakale la esengani uyapolisha uyalolonga inkulumo.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya ulodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli ve-constitutional court labe-supreme court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangeleleyo, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe okokuqala yipolitiki. So ipolitiki as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba kuzafeza i-interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu okuqala odakuvuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni eluhlazo lokuthi yena eyi-judicial officer etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngiyodakuvuza ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama la ngokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, othi ibandla lakhe lithi isinqumo esasithethwe esathathwa lidale le High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla leZANU-PF.
Singabala uchapter 8 weConstitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikhumutshele usection 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuchukuthi ama court azimele kawatelwa ngomunye umuntu abakwenzayo, bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hatshi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe yi-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamade zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende. Pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke bakhona abelokho belodokoza, njengoba libona amajaji amathathu la azaqu ngesibindi akhuphe iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukupha sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo. Abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje i-court sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhodi ahamba ayanqaba engakasayini. Wahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khona ukhanya ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelana wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba le ngabangqoza esithi constitutional crisis sizaswela amajaji sizaswela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotsha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajaji wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga ubaba umnankako sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges eba appoint ukuthi bezwe iappeal obvious laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Ibandla lezani PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezani PF Isiphathamandla sebandla lezani PF umnumzana Obert Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezani PF kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathabeleland North umnumzana Mhlonipheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imikhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Hayi izano PF vele ilibandla elinjalo thina kuleti bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siya joina izano PF asika kubona lokho njalo azake sikubone thina sikubona kuphela ngabantu abasebe buya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithesi siyekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke laba abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebebuyile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathanda into zepolitiki ngabantu asebebuyile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesisamukela abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayizani PF izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi yaqamba amanga abantu bazabakwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebezama wonelana abantu begugula wondi babezigqokisa amanye ama-combat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama-distant emini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga vele yiyo nje indlela izane p f ephila ngayo thina konke lokhu asikwazi
kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani abantu babhalisela yini ukuvota liyayiqhuba yini imihlangano lakho konke nje kumbe libhekane lezinye ingxaki
amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation esizithi thina yi-polling station based branches yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngalwenzakala uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiready njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba thi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance izani PF bathi abantu sebediniwe ngayo ngoba iZANU PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amanga lithi liza kwenza lokho thina njenge-MTC sithi bathi bazakwenza lokho bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho ngabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyibo abasembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Impila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamajumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabakobulawayo abalichumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ichiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedluleyo kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa imzilikazi Country Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leChinoyi ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezakha. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakhansila edolobho le-Victoria Falls asekhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Ronnie Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhetwe bebe ngikholomangi sagaboroni Botswana. Hai sibili kuyamangalisa ngendlela umnangagwa ongelanembeza ngakhona. Le nhloni sibili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubomathebhelele bathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sithesi sisezikolo khona egwamba laphana besihamba kwelanga sethu sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephongubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho kodwa banasi isifindi soku uma kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngicela isibuzelo abantu bezihani nayo umnanga ukuthi kathi usekelo alucele emathebhelele ndulu ucele emathanjeni yini kumbe ucele usekelo emangcwabeni. Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokugcina ethi silaphe somhlolo primary somhlolo khona pa declare khona igugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993 kodwa uyama khona phana uthi ucele usekelo. Hayi thina sicela nobabalo akabe lo nembezi akacabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla kasikhohlwa. Amathambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelwe emangcwabeni.
Salbonani livuka njani Studio 7. Studio 7 lo mthwakazi. Madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana uPF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizinto efana naleyo. Kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo nabalani labantu. Ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi. Kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle. Ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yeChabi yona leyo. Taking people from resettlement from abound from emashonaland bebasemathebheleland injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona. Ungakhayela kathi esivini umuntu angasuka eHarare esebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathani ukuthi afunde isindebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesijona njengaye. It's part of Gugurahund. Ungakhayela ku-ZBC i-news ngesikhathi sikaSmith kanye kudala i-news zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezesishona. Kathesi ngenxa ye-Gugurahund eyangenayo babisela phansi ulimi lwesindebele i-news eziqaliswa ngesishona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena ku-Studio 7. I-Studio 7 yenza i-news ngabili ntambama lekuseni. Ekuseni baqala nge-news esishona ntambama baqale nge-news esishona. It's part of Gugurahund yona leyo kutshengisa inkethabo echabi ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle. Lokho kwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi suke egangeni bakha umdulo othiwa kusokusile sokusile Mandebele kaloku abanye lokho besacimeza kuhamba njani. Hayi ngiyabonga Musibande Ejombe Khwekhwe. Thanks.
Livuka njani basakazi bakithi Studio 7 labalaleli abahle okhuluma uThemba from Tsholotsho. Ngithi ngiphendule leya ndoda ebilo mbuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe. Wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izano iyabona vele ukuthi 100% of abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni iyakwazi khona kuzo. Hayi sikuthi kayikwazi iyakwazi that's why ngeke ivume vele ukuthi thine singaphandle sivume. Yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengoba bugawula abayizikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zafa zayenzakala zaba right ezweni lakithi kakhulu kithi emhlukunweni wasebandebeleni. Ngisho wona umgwaqolo lo osuke etshotsho siyakho siphepha imali okusaphethe izalo nje silibale ukuthi uwafo walunga. Ngisho wona lo osetshotsho from Bulawayo elongoma kusele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi uwafo wavuka something bazoloko bekhuluma nje oba bugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abayazi ngqo ukuthi into abayenza yini.
Salibonani Studio 7. Hayi, hlale endabeni ngalesi sikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakumthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabe zizwe ukuthi right. Lapho yenza khona ama mistake yithi uma siyibonise khona. Hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubufana ukuthi ubhuruka kwa mayiswa le nkinga. Ngiyamhleka instead ukuthi umbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi public park umqondisi ngoku ukuthi emfowethu kukhulwa kanjalo kupolitiki. Kuhlale egangeni kuzawuqinisa kuzakwenza ukuthi wele mqondo eminye eserious. Ungakuma kwethusi bonke abantu ababaholi bathwale nzima ukuze bephumelele. So nawe ungakwethusi ungapheli imoya labethwakazi labalandeli bomthwakazi bengapheli imoya. Khulwa kanjalo kupolitiki. Zibuze ukuthi MDC sizwe labalandeli abaningi angakoqala njani. Yadoza nzima that's why uthangela lawo babechavele imazo lifaka amajeni. Nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki. Zama kodwa ukuthi ukontakte labathwakazi uzwe abakufunayo ephathi labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi. Uzawubona iqembu lizakhula. Abahleka ubeke behleka abaphuma njalo nalowo ophumileyo ndoda. Umekele njalo ngoba ngeke ube mazi ukuthi ubevele edlala indima engakana uthola ukuthi iqembu libelingaqhubeki lingaqhubekeli phambili ngenxa yakhe. So uma ephumile ukuthi iqembu iyakhula ngoba labo ozabathola abazojoyina iqembu lakho ngeke ubazi bazoza lomqondo nje bazola umqondo meva abanye bazola umqondo okhulile oright ozasiza iqembu. So nakutshela lolu daba lento engiyitshoyo ukuthi ophumileyo ungamkhaleli umeke enjalo ngoba uthole kade isivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili. So ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi bathi chakulamba chakuwangula chakuda chakuda usakubalana. So nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqo yaphambili yakho uyaphambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyaphi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kunyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula 4,165 okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamatshumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas njengoba ngisithi ukuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingapi ngoba abona ababayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines sekungathi abanengi bahlatyiwe abantu okwedlula abangahlatshwanga.
Baba Mthombeni, siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya kwelithumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni yeCovid-19. Ubona ngani lokhu kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lweCovid-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzabazima ngokufanayo ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwejekiseni abantwana bazahlatshwa njani? Abasoze baye ukuyahlatshwa ngoba abantala yibo kumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khonabo ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hoax leyo akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela ngaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna ikakhulu laba abazabe bekusports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston, eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa ingavumelani nokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.